siyabonga jonga lo Chris lichona njani ikudivana emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 16 ngomabasa 2015 siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
siyaqhizelela ukuthi akukho okungenza udlame lolu lwamukeleke. Siyalugxeka kakhulu udlame. Sithi akube khona ukubuyisana nokukhuluma. Uma kukhona okubi sikubike emaphoyiseni.
Umongameli Jacob Zuma wakwale South Africa usexwayise labo abakhwezela udlakela olubhekiswe kuzizalwanisa kwamanye amazwe ukuthi bachiyane lalowo mkhuba nxa bengafuni ukuya ejele.
Ngirejistile sibili ngingenile njenge-independent bengizimisele ukuthi kumele ibandla lami njengoba usitsho ukuthi le singangeni. Kodwa uyakunanzelela empilweni nxa usithi ibandla, ibandla yibo phela abantu laba ama-millions aphandle. Kodwa thina siyi-national executive kasigcwali noma ibandla.
Umthetho ndaba we-nomination court endaweni esitshiyeneyo zelizwe namhla wamukele amagama abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections mhlaka 10 ngonhlangula abagoqela amalunga e-MDCT lawe-MDC Renewal.
Abesifazana abazinikela ukuyaphatheka empini yenkululeko ngendlela ezehlukeneyo bathi baqhubekela phambili, baqhubeka bedubeka kuze kube lalamhla. Iminyaka isingamachumi amathathu lanhlanu ilizwe lathola uzibuse.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa usexwayise labo abakhwezela udlakela olubhekiswe kuzizalwanisa kwamanye amazwe ukuthi bachiyane lalowo mkhuba nxa bengafuni ukuya ejele. Kulolu dlakela sokubulewe abantu abahlanu iningi labaleka emizini yalo. Lanxa kunjalo udlakela lolu luqhubeke lamuhla, luqhamuka kwezinye indawo zelizwe, kungakhathalekile ukuthi amapholisa athi umomo usungcono. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ePhalamende lamhlanje, uMongameli Zuma usole kakhulu ukutshaywa nokuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe okuqhubekayo kwele South Africa. Uzuma uxwayise labo ababangela lodlakela ukuthi bachiyane lalomkhuba wathi nxa kungenjalo bazawukhomba olotshwala.
Siyaqhizelela ukuthi akukho okungenza udlame lolu lwamukeleke. Siyalugxeka kakhulu udlame. Sithi akube khona ukubuyisana nokukhuluma. Uma kukhona okubi sikubike emaphoyiseni.
Amalungu ebandla eliphikisayo kwele South Africa lawo asole kakhulu ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, akhuthaza uhulumende ukuthi enze konke okusemandleni akhe ukuqeda ukuhlasela lokhu. Edolobheni leDurban nesabelweni sakwaZulu Natal, izinkulungwane zezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa bebefolile ezidaladeni zaleli dolobho besithi kawuphele umkhuba okuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Omunye wamakhosikazi kamongameli Zuma, unkosikazi Thobeka Madiba Zuma, laye ngomunye walabo abebefolile eDurban besithi umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kawuphele.
Ungakwenzi komunye umuntu ongeke uzothande kwenziwe kuwena. Hayi ngokuthi sithathe ikhali sibulalane sodwa, lokho cha impela asikuvumi. Iyas embarrassa futhi in the global community ukuthi nabo ke sebeqalile njalo bukaniki.
Abebefolile laba bonke bebelizwi linye besithi phansi ngokuhlaselwa kwabantu.
Phansi! Phansi bevono pho uyaphansi! Phambili nokuhlalisana okuhle phambili! Phambili nobu-Afrika phambili!
Loba kunjalo, ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kuqhubekele phambili endaweni ezijeneyo elizweni lamhlanje. Edolobheni leJamestown eliseduze leJohannesburg, iningi lezalwane zeZimbabwe lalo libambisene labanye abebebaleka besiyacatsha enkambeni zamapholisa ngemva kokuqhamuka kwaludlakela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Vusumuzi Ndlovu uthi sebephelelwe ngamacebo.
Hayi akukho safe ngoba usuku ungazi lokuthi lo uhamba phambi kwakho umbosemva kwakho ungumuntu owaluphi uhlangothi. So i-safeness okwamanje kayikabi khona. So abantu abalapha uhamba khona baqaphe ngoba kuwukuthi singazi ukuthi umuntu lo oyabuhamba phambi kwakho oseceleni ungwaluphi uhlobo kumbe uhloseni.
Edolobheni leBenoni amapolisa aze aphosa intuthu ehitshayo ukudiliza ixuku lezalwane zakule South Africa ezidlula ikhulu ebezilungiselela ukuyahlasela abakwamanye amazwe. Esinye sizalwane seZimbabwe unkosazana nokwethemba Masuku uthi themba labo selisenkosini.
Into engayisho ukuthi singama foreigners yebo asayi but ukusalayo singama Africans sonke. Kanti kunganjani sibambane siphilisane kahle sisizane singabantu let's talk and build a nation. Singama Africans sonke so ukulwa kudingeki angisiboni isidingo sokuthi waye kumele abantu balwe.
Kusenjalo iofisi yeZimbabwe kule South Africa kubikwa isithumele isithunywa eDurban ukuya kupha usizo kuzalwane zeZimbabwe esezibaleke emizini yazo. Ngakolunye uhlangothi kulabe Zimbabwe abathi bazafola kusasa belubhekise ofisini yeZimbabwe kwele South Africa ukuya kudaza uhulumende wabo ukuthi angenele ekuhlukuluzweni kwabo. EZimbabwe lakho abameli bepharlamente balubhekise esikodlweni someli weSouth Africa besiya kwethula insolo yabo ngokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kweSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umthetho ndaba we-nomination court endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namhla wamukele amagama abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections mhla ka-10 ngoNhlangula. Abagoqela amalunga e-MDCT lawe-MDC Renewal ababhalise ukuncintisa bezimele. Amabandla omabili la anqume ukuthi kasoze angene kulolu khetho esithi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho kuqala. Ilunga le-MDC Renewal umnumzana Albert Mhlanga ubhalise ukuncintisa ezimele ephumula koBulawayo. Njalo umnumzana Njabuliso Mguni owe-MDCT laye ubhalise ukuncintisa ezimele eloBhengula. Omunye wabazancintisa bezimele kuleli dolobho ngusizakele Ndebele. Ibandla lezaphu lalo libhalise amabizo abazalimela koBulawayo abagoqela umnumzana Strike Mkandla. Echolocho khona umnumzana Jonathan Moyo owezanu-PF uzancintisana labazimeleyo abathi umnumzana Busani Spanda lo Gertrude Spanda. Uxolo umnumzana Busani Ncube lo Gertrude Spanda. Sixhume umhlanga yena othi ungene kulolu khetho ngoba abantu besigaba sakhe bethe kumele angene.
Ngirejistile sibili ngingenile njenge-independent bengizimisele ukuthi ngimele ibandla lami njengoba usitho ukuthi le the singangeni. Kodwa uyakunanzelela empilweni nxa usithi ibandla, ibandla yibo phela abantu labama-millions aphandle. Kodwa thina siyi-national executive kasigcwali noma isandla, kasifiki ngaki. La kungakhuluma nje okwe-management committee le-national council asikwani nje iwadi eyodwa. Kodwa kuba buhlungu ebantwini kuZulu ukuthi thina sodwa siye kuma singazange sibabuze nje ukuthi liyafuna kumbe kalifuni. Nxa ulandela into zedemokhrasi kufanele uye kuze iphathi phela ngabantu. Njengoba khona pha mina ngirejistiwe ngithunywe yiyo iphathi, angithunywanga yi-leadership. Yikho-ke nxa i-leadership layo ingabona ukuthi hayi kayingikhothi kulungile. Kodwa mina empilweni yami ngizasebenza nabantu. Abantu bayakuxotshela izizathu phela abaphonge ukuxotsha njengalokho esikwenziwe ngutwakirayi. Bayaqala bekubuze bekuhlolisise likhulu umisani babe sebesithi ukuthi hayi ndoda kulokho siyehlulane. Kodwa i-leadership phela ungaphikisana lomunye omkhulu wabo kakhulu abamhloniphayo bayakuxotsha ephathini. Yikho-ke manje mina nabantu bephumula sibona ukuthi hayi akumelanga kube njalo. Kumele amadoda abonisane bantu empilweni.
Awusoze ukhale yini baba Mhlanga?
kangisoze ngikhale sibili nqa ngimotiwe ngoba angikalisi phela ukungena ekhethweni mina. Ngangena ngo-2000 lawo magodi afuna ukugqitshelwa elokhu ekhona ngiwina. Nxa kathesi sekutheni ngadliwa, hayi ngizatamhlophe kulowo winileyo. Yindlela yokuhloniphana, yindlela esiyifisayo. Angawini owezalo uyabe engangiqhilanga. Lo zathi ungiqhilile, hayi uyabe ekhuluma amanga, uyabe ngidliwe. Awusoze ungizwe kwenye langa ngikomplaina ngisithi hayi bangiqilile bangirigile, hayi ngiyabe ngidliwe. Kufanele ngikwamukele khonokho ngiqhubeke ngimelele olunye ukhetho.
Umnumzana Albert Mhlanga ngowebandla le-MTC Renewal ulobise ukuncintisa kukhetho lwakoBulawayo elilunga elizimeleyo.
Studio 7 Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama lamhla sikhangela indima eyaphathwa ngabesifazana empini yenkululeko lokuthi sebephumelele okunganani lokhe ilizwe lathola uzibuse.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni edolobheni leDurban kwele South Africa namhlanje zisola udlakela oluqondiswe kwaba kwamanye amazwe olwe-xenophobia osolubulalise abantu abahlanu. Inkulungwane lenkulungwane zingaselamizi kuleli dolobho. Isikhulumeli samapholisa esabelweni saKwaZulu Natal Province uColonel J. Naika ukhuthaze abantu abaphatheke kulolu dlakela ukuthi bachiyane lalumkhuba.
Umongameli Putin wele Russia uveze ukuba elakusasa lenotho elizwe lakhe itshengisa ukuthuthuka kakhulu. Okwamukelwa zingcwethi zenotho ngokuthandabuza ngoba zisithi inotho ilakho ukuphazamiswa ekungahlaliseki kwentengo yamafutha ezimota kanye lezijeziso zenotho ezetheswa lelo lizwe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi okwenziwa ngumphathintambo okubuswa kwezabelo lamadolobho umnumzana Ignatius Chombo ukwethusela izinduna akuncedi ngoba isisekelo sombuso sikubeka mgceke okumele kusetshenzwe ngayo, kubika uMark Peter Ntambe.
Umnumzana Ignatius Chombo utshele izinduna esabelweni seMashonaland West ngaliviki ukuba kumele besekele ibandla leZANU-PF betshiyanele umnumzana Themba Mliswa oncintiswe uRunge West ezimele ngemva kokuba exotshwe kulelo bandla. Umnumzana Masimba Kutshero ucubungula ngezombusazwe uthi ukwenza kukaChombo sokuvele kuyinhlala yenza kubandla leZANU-PF ngoba sokuke kwakhulunywa langomongameli Robert Mugabe lomsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa.
Ngoba nxa uyinduna usiba lecele olisekelayo so sitho ukuthi nxa mina njengesakhamuzi esendaweni yona leyo ngaba lenkinga engilazo uzaba nzima ukuthi ngibuye kuwe ngikutshele ukuthi ngiloku ngihlupha njengalokho. So ngibona njengani kuyinto engalunganga ukuthi izinduna lamasabhuku babe lo sekelo olwebandla elilodwa.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Alec Mchade Hama lithi imizamo kaChomba incedi ngalutho ngoba isephula isekelo sombuso esimvimba ukuba bangamandla izinduna ukusekela ibandla lakhe ngoba bemele besebenze bekhululekile belaya imithetho yezabelo bengasekeli ihlangothi. Ukutshela uthi uhulumende esilayo okwamanje ukhanya esenza ngabomo ekhetha ukulandela imithetho kwezinye indaba kodwa evala amehlo akhe nxa indaba ethile ingahambelani lebandla lakhe.
Njalo ama security forces amapholisa le army uzabona ukuthi labo bayabe ehlakamezwa besithi bona kumele ba supportize no PF. So uhulumende gala inhlonipho esekelo nxa kuyukuthi isekelo sona leso asi support lapha lokho abakufunayo.
Uqhubeka ukutshela ethi imizamo kaChombo ikhanya ibangelwa ikungazwanani osokukhona kubandla lakhe.
Ama divisions asekhona njalo uzabona ukuthi nxa amacele lawo amabili qhathamezwa uzabona ukuthi kulowudonselana okukhona phakathi kwamacele lawo njalo izinduna izinye izisebenzi zikahulumende labanye abantu makhaza abasekele iZANU-PF bazaba khona kuma divisions wonke amabili abanye behambe icelelele abanye besiya le.
UChombo utshele lezi zinduna ukuba zimele zisekele iZANU-PF ngoba iyiyo ekuhulumende njalo izinduna ziyingxenye kahulumende. Isahluko 281 sesisekelo sombuso esitsha sikubeka sobala ukuba izinduna azivunyezwa ukuba ngamalunga amabandla ezombusazwe kumbe ukusebenza ngendlela ekhomba ukusekela ibandla elithile kumbe ukuthuthukisa imisebenzi yalelo bandla. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Umbiko olandelayo utshengisa imbono kahulumende weleMelika. Ukuthunjwa kwamantombazana angamakhulu amabili esikolo seChibok kwele Nigeria kwaletha egcekeni ubugebengu lobugelekeqe beqembu lesiMuslim esledlulisa amalawulo eleBoko Haram. Lokhu kwaletha njalo egcekeni ingozi ekhona ngokuba yintombazana eya esikolo. Kuningi kakhulu okwenqabela ukuthi amantombazana angayi esikolo. Kwesinye isikhathi izikolo zisetshenziswa njengenkamba zabahlamuki laba. Lokhu kwenza ukuthi uhulumende weleMelika asungule inhlelo ezimbalwa zokuqakathekisa imfundo yamantombazana lokubakhuthaza ukuthi baye esikolo. Lokhu kugoqela uhlelo lukamongameli uMichelle Obama oluthiwa Girls Let's Learn. Lokhu kuyisibonelo njalo kumhlaba wonke jikelele ukuthi abantwana abangamantombazana kumele baye esikolo ukuze elakusasa labo libe lokukhanya. Lo bekungumbiko otshengisa imbono kahulumende weleMelika.
Siqhubekela phambili ngodaba oluphathelane lozibuse abasifazana abazinikela ukuyaphatheka empini yenkululeko ngendlela ezehlukeneyo bathi belokhu bedubeka lalamuhla. Bathi abaqakathekiswa njalo balokhu bekhangelelwa phansi isimo sabo singazange siguquke kangako njengalokhu ababekukhangelele ngesikhathi kuyiwa empini. UMavis Kamose thulela lolu daba ngugcweleyo.
Liviki uZulu weZimbabwe unanza usuku oluqakatheke embalini yalelilizwe lapho wabuya khona kwabensundu uZibuse mhlazi lichumi lasitshiya galombili kuyonale inyanga kamabasa. LuZibuse uze ngemva kokuba uZulu weZimbabwe ephatheke empini yokulwisana labekade bebusa ngaleso sikhathi obe uqakathekisa abamhlophe ukwedlula abensundu. Abesifazane bebebandlululwa okuphindwe kabili kuthiwa ngabesintwana kungekho okungenziwa yibo nxa kungelasekelo lowesilisa angaba umkakhe, uyise loba umne wabo. Ibeqhutshwa ngendlela ezehlukeneyo bekhona abaya bayaphatha izikhali kuthi abanye bekungabaphathisa ngokunye okubalisa ukubuthanisa imali lempahla ebidingakala kanye lokuphekela abalweli benkululeko. I-Studio 7 ikhulumisane labanye balabo baphatheka kulimpi ngendlela ezehlukeneyo abatshengise ukukhathazeka ukuba lokhe kungakafezwa lokho kwayelwa empini le ikakhulu kuhlangothi lwabesifazane. Unkosikazi Agnes Mloyi usebenze kakhulu ephathisana labalwa impi yenkululeko bekubandla le-PF Zapu engenye yenkokheli ebiphatheke kunhlelo zokubuthanisa imali emzini weluveve ngaleso sikhathi yokuphathisa ababesempini ngomunye ogcizelele ukuba bekungekho kukhethana phakathi kwalabo abaphathekekiyo abesifazane loba abesilisa. Uthi unkosikazi Mloyi umangaliswa ukuba bengasananzwa abesifazane lanxa belesibanga esikhulu abasidlalayo empini lokhe bengakaqakathekiswa emveni kokudubeka okukhulu njengalokho ahlangana lakho ngesikhathi besempini.
Ite sasikholekta izimali zabantwana ama 25 cents ngendlu ngendlu. So ngangibhoda mina ngiyini head ku square sami. Ngibhoda ngikholekta imali xa ilizwi laselifikile ukuthi abafana bafuna okuthize lokuthize. Abantu bonke babe kujabulela kakhulu ukuthi sisupportane abafana baleli lizwi. So esasikwenza sasikwenza ngonanzelelo ukuthi singabonwa. Esasikwenza thina sasi organizer nxa sesisiya handa over imali kumachairman. Sasithatha amabhayibhile siyehlala nje egcekeni ematsheni sibe ngabantu abasenkonzweni ukwenzela ukuthi bangasibambi amapholisi. Sesiza handa over ke imali leziyana sesisuka lapho sesisithathe ilizwi lenkosi balibhayibhile ukwenzela ukuthi odlulayo athi abantu laba banjani basenkonzweni. Sahamba kunjalo sahamba kunjalo sibasapota kwazi kwafika ezindlebeni zamapholisi ukuthi yithi esisapota esikholekta ama 25 cents sisiyancedisa ama kwakuthiwa ngama-terrorist amaganda ngaleso sikhathi.
Uthi unkosikazi Mloyi bekungelula ukuqhuba imisebenzi yalolu hlobo ngaleso sikhathi ngoba abezomthetho babehlezi bebaphosa ilihlo befuna ukubona ukuba umphakathi uphatheke onganani kulimpi yenkululeko.
Sisebenze kakhulu eluvivi mina bengihlala eluvivi lapho kwakuthiwa i-operational place khona lapho kwakufikela khona ikakhulu abafana begangele ngoba iluvevi kungakayikho i-country park kwakuligusu all over. So abafana babengena kwesinye isikhathi nxa befuna abakufunayo. Kwaze kwafika esikhathini sokuthi kwaba lokudubulana okuthize njengoba kwakuvele kulabathengisi lasemadolobheni. Kwadutshulwana bafa abafana, bafa amapholisa, bafa labalungu labo esasithi ngamajoni. Bavuka belucaca. Hayi izikhali zalo abafana la zazizimbi kakhulu. Sasingakabi kwazi ukuthi kathi okuthiwa yi-AK kuyini. Eluveve kwasokuhlala kunjalo. Nxa kwasokufika isikhathi sokuthi kuthiwa kukhona kubonakala i-terrorist, babethatha bebuye bazosithatha ezindlini. Bathi sibatshengise lapho kulama-terrorist khona. Lathi sike sahlukumuzeka koBulawayo ngoba base besithwalise enzima ukuthi yithi esisapota-ke ama-terrorista bathi sama labadala abasimela obawogadlula.
Lokhu bekhangelelwa phansi abesifazane ngoba lalezo zikhundla zobukhokheli bezithola nzima lanxa kuyibo ababebhekane lo mthwalo omkhulu ngesikhathi sempi bephatheka kiyo yonke imisebenzi, kutsho unkosikazi Mloyi. Ekubuthaniseni impahla edingakalayo, imali kanye lokubaphekela abalweli benkululeko lapho bengena kuZulu uthi kwakubafaka engozini nxa zonke kube semasotsheni lamapholisa kahulumende kanye labo abalwi benkululeko laba.
Sasebenza kakhulu kodwa sakunanzelelayo yikuthi ngemva kokusebenza kakhulu kokungako kwabomama lasemakhaya nxa ngikhumbula mina ngakithi ekhaya ekogodlwayo omama kakhulu yibo ababesebenza bethwala izitshwala behambisa emabhesini. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi nxa kwasokuthethwa ilizwi lapha omama izikhundla bazizwe ikakhulu ekuqaleni sibili awuzange kube lo mama ongumember of parliament baba balutshwane kakhulu kwesikhathi eside khathi sokungcono ngoba lathi sesibonakala singama-members of parliament. Ungathi uyakhangela khathesi esikubonayo khathi ku-cabinet ekhona omama balutshwane. Konke lokho akusiphathi kahle njengabomama. Sifisa ukuthi omama labo bathathe izikhundla ezimbi eziphezulu.
Unkosikazi Siphiwe Ncube ukhule ngaleso sikhathi esengoqhuba izifundo zesithupha impi isivutha kakhulu kuminyaka yabo-1976. Yena uthi lanxa wayesesemfitshane kwakuphilwa nzima ikakhulu kwabesifazane abayibo ababesala belondoloza imizi, amantombazana lamajaha sebechaphile ukuyafundela indlela zokulwa impi ngezinye zezikhathi befika bebuthwa ezikolo. Lanxa yena engazange esanelisa ukuya empini wazizwa laye izehlakalo ezinzima abesifazane ababebhekane lazo zokuhlukuluzwa kungakhathalekile ukuba babeye empini loba basala emakhaya kodwa bephathisa ngendlela ezehlukeneyo kuveza unkosikazi Ncube.
Omama abaningi abazange bakuzwa ukuhlala kuhle, abantu abahlale kuhle kakhulu. Ngingazi khona le gangeni kumbe omama abafika ngabazange bathwala umbhobho. Kwafika kwathwala obaba umbhobho. Kodwa khonokho ukuthi umama waphathe kanjalo sibona umama wahlukuluzeka kakhulu. Ngoba nxa umama engekhaya, engazanga eye empini, lo mama wayesempini. Umama babehlukuluzwa ukuthi abantwana babehamba besiye empini. Bebale, bengakwazi. Lami ngake ngafikelwa ingqondo ukuthi ngihambe empini, ngingakwazi ukuthi ngiya. Kodwa ngamfuna ukuthathwa ludumo. Babehlukuluzeka ngoba bona bana abantu ababesempini babephekelwa ngumama. Babehlukuluzwa omama abanye barethwa, kwenzakala izinto eziningi. Okunye sasikuzwa, okunye lanxa singazanga njoba nje ukuthi anzanga ngihlale kakhulu ekhaya. Kodwa ngiyakunanzelela ukuthi ukuhlukuluzwa kwabomama okwenzakala emakhaya. Ukuqoqa imuli ukuthi abantwana baqoqeke babe ndawonye ngekhaya. Konke kwakusenzwa ngumama.
Kuyadanisa ukuba lokhu bengakayikholisi ngokugcweleyo impumela yenkululeko abesifazane lanxa bekuyibo abekade bengumgogodla wempile, kuveza unkosikazi Ncube.
Yonke into eyidingwa ngamaganda ngeganyeni babefika badinge bani? Umama. Ababethwala ukudla besiyabanika egangeni kwakungumama. Kodwa ibenefit yabo khathesi sesizuze uzibuse njengelizwe. Ngangibona ukuthi omama babenefitheni ngakho kangako. Ngoba even lasezikhundleni eziphezulu bayachiwa. Omama bavele bagcindezelwe kakhulu ngoba kakukho engingakubamba sibili ukuthi umama esingamnika iexample sithi thina ngulwana umama oyesempini ngoba baningi asiye mama wethu. Kodwa singazange sibabone sibephatheke ekukholiseni kokuba siselizweni lethu sesikuzibusa.
Bathi kunje lezikhundla ezinlutshwana eziphethwe ngabesifazane kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende sebezihluthunelwa njalo. Esipha isibonelo sokusenzakala kunkosikazi Joyce Mjuru ongumuntu olembali eyaziwa ngumuntu wonke yokuphatheka ngokugcweleyo empini yenkululeko kodwa usephathwa njengento engelamsebenzi ngoba engowesifazane. Abesifazane bathi sebuphindwe kabili ubunzima asebebhekane labo kusengezwa isimo esibi somnotho sekuyibo njalo okumele bakubhensele njengalokho abakwenza ngesikhathi sempi yenkululeko bekhangelelwe ukuselela abantwana abesilisa sebaya kwamanye amazwe kumbe beyibalekela imizi yabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Bachele, Nduna Malaba, Dux Malax, umfoka Dubukwendo, ukhala ngeZulu, uthi yena nxa bekhona abathethisa uJehova, hambani liyexolisa line izulu. Hayi ke, kwanelo kwalamhlanje mdwakazi olivalelisayo, muntu ungamili inkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilali.